Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 11 Mhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ama quarantine center alokhu edinga ukuncedwa kakhulu. Ngikhuluma kanje eBright Bridge, lokhu kulenani labantu eliyabe lithexaxa abadlula khona abadinga ukuthi bebe quarantined.
Abomanyano wenhlanganiso yezinkonzo weZimbabwe Christian Alliance bathi baqhubekela phambili ngenhlelo zabo zokuphathisa indawo zama-quarantine centers.
Kunzima kakhulu sibili nxa isimo sinje ngoba i-transport ukuze ukwazi ukuyadinga kwezikolo awuvunyelwe ukuthi uhambe, awutholi i-transport yokuhamba ungelancwadi.
Abafundi abasanda gqiba izifundo zika-grade 7 baphumelela emihlolisweni, sebeqalile ukudinga indawo yokwenza izifundo zika-form 1. Ummeli weNorton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa ubotshwe ngamapholisa emzini wakhe ephakathi komhlangano lentatheli zindaba esetheswa icala lokwephula isiqondiso ze-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 34,864 asebetholakale bele coronavirus elizweni. Asebeke balaliswa yilomkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amathathu 29,471 kuthi asebebulewe yilo sebephezu kwenkulungwane eyodwa 1,364. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 107.4 million ababanjwe leli gcikwane, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Elemelika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele asebezigidi phose ezingamachumi amabili 27.3 million yabulala abaphose bafike ingxenye eyesigidi 471,765. Abomanyano wenhlanganiso yezinkonzo oweZimbabwe Christian Alliance bathi baqhubekela phambili ngenhlelo zabo zokuphathisa indawo lapho okuhlolwa khona abantu ukuthi bengabe belegciwane le-coronavirus kumbe hatshi, ama-quarantine centers, lalapho okugcinwa labo abalalo kuma-isolation centers kanye lezibhedlela ngempahla zokusebenzisa lokunye. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSeni Sibanda uthi impahla le ibalisa amabhakede okugezela, impahla zabesifazane zokusebenzisa nxa besemfuleni, ama-sanitary pads, imibheda lokunye okunenginengi. USibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazaqhuba umhlangano we-workshop okweluleka abasebenza kulezi ndawo ukuthi baqhube kuhle umsebenzi wabo.
Ama-quarantine center alokhu edinga ukuncedwa kakhulu. Ngikhuluma kanje e-Bright Bridge, lokhu kulenani labantu eliyabe lithexaxa abadlula khona abadinga ukuthi bebe quarantined. I-plant layo kunjalo, abasuke plant babelethwa ngapha esikhoveni kumbe abantu bekugcine besiye enyathi.
Liqhubeka njani ngenhlelo zenu ezokuncedisa abantu njalo balenhlupho ezithiyeneyo yini kula kuqala?
Nxa umuntu ebuya ngamuntu ngamuntu uyabe kuthiwa osepa, ephiwa-ke nxa yomumama izidingo zabomama, ama-sanitary pads, njalo sibanike amafutha, sibanike ama-sanitizer, sibanike lama-mask ukuthi nxa umuntu ekhonapho akwazi ukuthi avikeleke. njalo amanye bese siwancedile ngamamatras ayenziwe ngendlela ebalula ukuthi umuntu awagezise. Siyananzelela ukuthi bona abasebenza khona ngale kuma-quarantine center besibancedisa labo ngakhonokho ama-personal protection, ikanti njalo besibancedisa abaningi psychosocial support esithina ngesilungu self-care, ngoba nxa umuntu efika laphana uyabe sediniwe. Ngikhuluma kanje kuzaba ne-workshop koBulawayo, omunye umfundisi wethu uyabe bancedisa. Ngakho sazinikela thina ukuthi abafundisi esisebenza labo bebelethi counseling kubantu abaku-frontline, kubantu abasebenza kuma-quarantine center. Njalo besikhangele izibhedlela. Izibhedlela lezi ngikhuluma kanje i-United Bulawayo Hospital, koBulawayo lapho ekhangela abantu abagula nge-COVID. Sinikela i-donation yama-personal protection, ama-infrared thermometers, sabanika imithi yokuthi bagezise phansi, ukwenzela ukuthi nxa kube namagciwane abewele phansi akwanise ukuthi babulale. Besisebenza labo sibanika esithi nama-personal hygiene, izinto zokuthi umuntu ahlanzeke, okungenezixubho, amasepa, senza namathawulu ukwenzela ukuthi umuntu engagcina edubeka nxa ephakathi kwesibhedlela. Sinanzelela ukuthi i-United Bulawayo Hospital abantu abayinanzeleli, kodwa yiyo kathe sesibambe abantu abaningi abale-COVID abangakwanisiyo ukuya ukuthi umuntu aye ngale okudula khona kubomathadeli, beza khona phana e-United Bulawayo Hospital. Njalo sancedisa le-Thorncroft, sayinika nayo imbheda eGweru lapho sisebenzele eGweru isolation center esibhedlela sibe ngcono. Le-Plumtree Isolation Hospital esayifakela yona isola, siqhubekele phambili labo lokhu sibanika ama-personal protection equipment.
Lo ngumfundisi uStanis Banda, umqondisi womanyano wezenkonzo we-Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Abafundi abasanda kugqiba izifundo zika grade 7 baphumelela emhlolisweni, sebeqalile ukudinga indawo yokwenza izifundo zika form 1. Kodwa ezinye izikolo azikaqali ukwamukela abafundi, njalo abazali bakhala ngemigoqo esemgwaqweni ebavimba ukuthi bahambe bayedingela abantwababo le ndawo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantwana liqale ukuthatha impumela yemihloliso ka-grade 7 ngomvulo kwayonale iviki, okuyiyo abayisebenzisa ukudinga indawo ezikolweni ezehlukeneyo. Izikolo ezilabantwana abafunda behlala khona, ama-boarding schools, iningi lazo zisebenzisa ubulembu ukubhalisa i-online enrollment, kuthi lezi ezinye abantu kumele bayefika kizo. KoBulawayo abazali sebeqalile ukubhoda bedinga indawo. Ezinye izikolo zisithi zizaqala zithathe abafundi abathole imiklomelo emihlanu kusiya kwelitshumi lambili, kuthi ezinye zisithi zizaqala ukubhalisa ngeviki ezayo. Inkosikazi Thobekile Chuma ngomunye wabazali olomntwana odinga ukuqhubeka ngezifundo esiya kuform 1.
Kunzima kakhulu sibili nxa isimo sinje, ngoba i-transport ukuze ukwazi ukuyadinga kwezinye izikolo awuvunyelwe ukuthi uhambe, awutholi i-transport yokuhamba ungelancwadi. Inkinga futhi esiba nayo futhi ukuthi awukwazi ukuthi izikolo zivulwa nini.
Omunye njalo umzali unkosikazi Ruth Gabaza wakoBulawayo yena ukhala ngohlupho lwemali yokubambisa indawo eye-deposit.
Izikole esengike ngabhoda kizo besithi zona azikathathi, besithi abantu babuye ngemandi ugade ungeke kadiphendukisa abantu egedini. And ngibona kulo bunzima obukhulu okwakathesi, ngoba udinga lokhu kwenda ukufike kuphakathi kwesikhathi asola month end. Nxa udinga indawo leyo ungayitholi indawo, ufanele ubhadale imali kwenza ukuthi ugcinise indawo. So kunzima kakhulu ngoba imali zakhona thesi kunje asilazo, and lokuthi isikolo ziyavulwa nini njalo futhi into esengayaziyo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo weMathebeleni North enhlanganisweni yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, uthi uhlelo lokubhalisa uform 1 lonyaka lwehlukile.
Ama results esephumile abo grade 7 sibona abantwana bedinga izindawo kodwa ngasikhangela ukupasa kwabantwana sibona ukuthi abantwana abaningi abayenzanga kuhle ngoba izizathu zingeze-COVID plus amabalisi bebengafundisanga ngendlela eyiyo ngenxa yokuthi besakhonona kuhulumende ukuthi abangezelele imali. Ngasikhangele kunje futhi ekudingeni kwangikhona indawo kungani kuya kulokuhlupha okuthize laza abazali abaningi abalamali yokubambisa izindawo lezi.
Inkosikazi Yolanda Dube, owemzini wenkulumane kobulawayo, uthi yena uthwaliswe nzima ukubhalisa umntwana ebulenjini.
Mina yikuthi kade ngilomuntu okade endingele lokhu zeni indawo ka-form 1 ubethe uzayenza get back to me but kakayenzi get back to me bengingakadingi okuya khatshana ngoba kuma lokhu zeni kuma online vele kuyahlupha iyahlupha vele kulokhu uzoku-apply online.
Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Patrick Zumbo wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa utshele iStudio 7 ukuba izikolo seziphiwe imvumo yokwamukela abafundi abazaqala uform 1 njalo lokuba ezinye zezikolo ezilabafundi abafunda behlala khona sezigcwele. Izikolo zazikhangelelwe ukuvulwa mhla ka-4 zibandlela lonyaka kodwa kwadluliselwa phambili ukuvulwa kwazo ngenxa yokukhuphuka kwenani labantu abafunyanwa belegciwane le-COVID-19 obese kusethusa. Uhulumende lokhu engakazisi ukuba zizavulwa nini izikolo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umeli weNorton edalele eParliament umnumzana Themba Mliswa ubotshwe ngamapolisa emzini wakhe ephakathi komhlangano lentatheli izindaba esetheswa icala lokwephula iziqondiso zeCOVID-19. Ngakwelinye icele umkhokheli webandla leNational Constitutional Assembly umnumzana Love Moma Dugu utshele intatheli izindaba ukuba kumele uhulumende adinge ezinye indlela zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni hathi ukuqhubeka evale ilizwe ngoba kungancedi lutho. Sokusele iminyaka edlula kancane emibili nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli yezombusazwe. Kodwa uhulumende kunye labamabandla aphikisayo bazithulele ngokulungisisa imithetho elawula ukuqutshwa kokhetho. Okwaba indaba ebanzi phambilini kokhetho olwedluleyo kwabangela ukuthi ibandla eliphikisayo ele-MDC Alliance lithi nxa kungaguqulwanga imithetho le kaliseyikungena kukhetho. Kambe sizabona lolu daba soluvuka njalo na kukhetho oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo onguye osungula lingxoxo.
Udaba lwama-electoral reforms luqakathekile kakhulu ngoba into enzakala eZimbabwe neyokuthi uhulumende uyathembisa izinto ezifana lalezi ukuthi uzotshintsha izinto alungise izinto ukwenzela ukuthi i-ground ibe level ukwenzela ukuthi kungabi lama-problem esiwabonayo ukuthi every time sibe lama-contested elections. Kodwa okwamanje sekucaca ukuthi i-lip service nje kuphela le ebhadalwa nguhulumende ngoba bazimiselanga ukutshintsha lutho. Ngoba bayazi ukuthi if bengatshintsha izinto ukuthi abantu bavote bekhululekile ivoti ibalwe cace kube le-new voters i-voters rule e-clean engangcolanga kube le zeki e-independent kuzokhoza ukuthi baluze ama-election. So ungathi nje vele abazimiselanga ukukwenza lokhu nje sekusobala ukuthi nje is just i-lip service ebhadalwa nguhulumende le abazimiselanga ukutshintsha lo.
Ngiye kuwe mnumzana Ngwenya, wena ulubona njani udaba lolu? Singathi i-lip service yini okukhulunywa ngubaba uMoyo?
Ma unandibulela ukuthi sathi sesiqedile isikelo sombuso i-constitution kwakucacile vele ukuthi singaze sisebenzise imithetho ebhalwe esisekeleni sombuso imithetho eqondisa ukhetho. Imithetho yakhona yayimi kuhle kakhulu ngaphandle kokukhona okutsho ngumoya ukuthi umnumzana upresident umongameli elizwe usuka abe namandla amaningi okukhetha iqebu commission ethungamela ama elections kodwa lokho nje into encane ngaye kwaba lokuthakazelela lokusebenzisa imithetho ayiveli khona ingaveli isetshenzweni ngoba singagqula imithetho kungabe amanye ama reforms asikhangeleni sibone ukuthi khonokho kukhona kusetshenzwa kuhle yini kodwa akusetshenziswa kuhle ngoba njengwesihlumoyo ukuthi uhulumende wethu lo obusayo uvele kule inkinga yokwesiqa okunqotshwa so akwethusi ukuthi loba amacembu aphikisayo kumbe amacembu azimele wodwa bengabe belokhu bekhuluma ngakho bengavele babevele bekhuluma ngakho ezesine labantu kodwa kasikhangeleni okuvele kukhona kuyasetshenziswa kuhle na nxa kungakalungisiswa khonokho akudingi ukuthi sikhalakhale ngokuguqula imithetho yona ivele imithetho yakhona ingakasetshenziswa
ye baba moyo siyazi ukuthi wena ungomunye walabo ababefuqa ukubana kube abahlala phandle kwelizwe labo benelise ukuvota kodwa ke sikhuluma kathesi sibona ngani umkhankaso wenu lo ungani usuthule ungasitshela ukuthi uhamba njani
umkhankaso lo awuthulanga babukande into khona ikuthi uhulumende weZimbabwe ulokwenza amapromise angawagciniwe sahlangana lomnumzana nomongameli uNangagwa eNew York salulethu daba lethu lona lolo lokuthi amaZimbabweans angaphandle kumele anikezwe igunya lokuvota ngoba yinto esiyibona isenzeka kwamanye amazwe wonke ngoba amaZimbabweans angaphandle ayasiza kakhulu i-economy yeZimbabwe ngama-remittances ngezimali abazithumezayo aye sikhuluma ngamabhiliyoni izo ezinceda iZimbabwe ukuthi ime ngakho ke thina sibona kubalulekile ukuthi ma kuyukuthi uhulumende userious ngokuthi kube le investment ebuya eZimbabwe njengoba sibona kulama sanctions amakhampani amaningi ayenelisi ukuthi angene eZimbabwe kodwa amaZimbabwe ezimali enganikezwa igunya lokuthi bavote labo babone ukuthi uhulumende wabo uyabanakelela yibo abantu abangakwanisa ukuthi babe bazoyinvesta eZimbabwe so thina umkhankaso wethu we-diaspora vote sisaqhubeka ngawo
hayi kwezwakala baba Ngwenya ungasigqibela uhlelo
okukhona ukuthi nje abantu ama-politicians kaso ukuthi ngabantu ukuthi ngabathemba nxa ungazinanzeleli nxa sokufika isikhathi sokhetho kulabaningi abathi bona abatshela omongameli babo ukuthi nxa singaze siyekele ukuncintisa ama-constituents ethu azaswela okokwenza ama-structures ethu afe so kusobala ukuthi nxa kulokhetho sibe singabantu abangena ukhetho nokwenza ukuthi ama-structures ethu azuze isithuba lokuvuselelwa abanye besikubona nxa singena ekhethweni siyabe si-expose uhulumende we-ZANU-PF ukuthi imistif yakhe leyane yokungaguquli imithetho iyazivezeke kodwa ngibona ngathi mina sizafika u-2023 yamacemba aphikisayo elokhu esithi nxa ungelakhetho nxa ungelaugqoko imithetho abasoze bancintisa kodwa bazancintisa ungazinakhathesi vele kuyaxatshanwa ngoba antsho omola bo-MDCT antsho kwakhithwa abantu ababemelele i-MDC alliance kwasekuvuleka izikheo ngapha phakathi kwamanye amakhansil lepalamente kufanele kube lokhetho by-election kodwa bona abantu i-MDCT baya kulezithelo bayabhenefitha nxa ungelakhetho so into leyo iganje isafanele basibaqinisa amakhoba imikhonto badlole imikhonto yabo bahle bathi nxa kungela guquko yemthetho awusuze kubele ukhetho bahle bahlale bephandle
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo eZimbabwe lonyaka lizananza usuku oluqakathekisa imisakazo yezabelo lilomsakazo wakuqala walolu hlobo osulungele ukuya emoyeni yiloba sithi isikhathi oyentepe Manama Community Radio Station ngemva kokwanelisa ukuhlawulela imali edingakalayo yokuthola ilayisensi yokuqala umsebenzi. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usedulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
abenhlanganiso ekhankasela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo eyeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi kuyabajabulisa ukuba lonyaka kuyakuthi kufika usuku lokunanza ukuqakatheka kwemisakazo olwe World Radio Day mhlaka 13 inhlolanja ilizwe selilawo umsakazo wokuqala wesabelo obona ngenhlelo zezakras umnumzana Jerry Zingwevu uthi balethemba lokuba kuzovulwa eminye embalwa esikhathini esilandelayo ulandisa kabanzi ngesibanga abe wireless yeGwanda asebefike kiso
isikhathi ukuthi hayi into ephe isibhadalile ima indleko zayo zokuthi ithole isicoco singathi 90,000 rand ngakho sikubona ngathi singathi ngomdlalo esiwunqobileyo njengezakras ukuthi lati sikhankasela ama community radio ukuthi asakaze
umnumzana Mvelo Zondo yisiphathamandla somsakazo weNtepe Manama Community Radio Trust osesigabeni seMathebeleland South uZondo uthi lanxa imikhankaso yokuthola amalayisensi okusakaza ithethe isikhathi eside balemukela ngenjabulo ithuba lokuba ngumqalisiziba kulomsebenzi
okwamanje sisamelele ama transmitters wona esathenjiswa iTransmedia ukuthi ngemva kokuthola ilayisensi bazasifakela ama transmitters ukuthi siqale ukusakaza lokho kujabulise kakhulu kubanikazi bomsakazo bona abayi community
esinye njalo isiphathamandla seNtepe Manama Community Radio unkosazana siphathisiwe Ncube uthi kuyajabulisa ukuba sebezokwanelisa ukutholisa umphakathi wesabelweni lesi indaba zalumango kwasekelwa ngesinye njalo isiphathamandla esiphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Ndaniso Mpande
sesisayenelisa ukuthi lathi lapho esikhona sikhulume umhlaba usizwe
ngompalakazi nyakenye abe Broadcasting Authority of Zimbabwe batholise ama license kumisakazo emithathu yezabelo ebalisa owembembesi Development Trust ozosebenza ngegama lokuthi Inqanga FM Tepe Manama Community Radio Trust kanye leNyangani Community Radio Trust ozasebenza ngegama lokuthi Nyangani FM khulumende kaMongameli Emerson Mnangagwa uhlezi esithi uzimisele ukuwavula amagagasi yande imisakazo yama wireless labo mabona kude esithi eqale ngemithathu le ehlangothini lwemisakazo yezabelo ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Inkampani kahulumende weSouth Africa ebona ngokulawulwa kwemingcele iBoarder Management Agency ithi amalungiselelo okuvulwa njalo kwemingcele ngeviki ezayo asekusibanga esiphezulu. UThuso Khumalo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokwesimemezelo esenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa, imingcele yakwele South Africa ogoqela lo Bed Bridge osetshenziswa ngabeZimbabwe abaningi ikhangelelwe ukuvulwa ngomvulo mhlaka 15 Nhlolanja. Osaphethe isikhundla sikasikomiti wenkampani yeBoarder Management Agency umnumzana Kene Ravele utshele ikomiti yephalamende ebona ngendaba zasekhaya ukuthi basebenza gadalala ukuze imingcele ithi ivulwa kungaselamigoqo. Uthe sebeqhube umhlangano lesiphathamandla zomngcele eZimbabwe kumizamo yokuthi basebenzisane ukuthi kwenqatshelwe kuminyana kwabantu emngceleni weBay Bridge. Uthe okwakuqala bafuna ukuthi isikhathi zokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu emazweni omabili zifanane ukwenzela ukuthi izihambi zingathi ziphuma eZimbabwe zifice South Africa sevaliwe. Bafuna njalo ukuthi kube lokukhulumisana nxa kudindelwa abantu amapasipoti ukuze kungathi kucele leZimbabwe sebedindelwe baphela kutholakale ukuthi kwele South Africa bagcwele bayaphuphuma. Umnumzana Ravele uthi udaba lokunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phakathi kwamazwe omabili ngolunye abakhulume ngalo kabanzi.
They have made a commitment to deal with the issue of fraudulent COVID certificates and illegal crossing at the borderline.
Sebesiphe isiqiniseko sokuthi bazaqinisekisa ukuthi akekho ophuma eZimbabwe esebenzisa incwadi yamanga yokuthi akalalo igciwane le-coronavirus.
But what has been happening in the past was that when the volumes of people become higher, some of our neighbors will open the floodgates for people to just walk in.
Uthi bakhulume kabanzi njalo ngokungena kwezalanzi eZimbabwe kule South Africa ngokungekho emthethweni aphiwa imali esifumbathiso ngabahohlayo laba. Ukuvulwa kwemingcele lokhu okukhangelelwe ngomvulo sekomukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwemingcele lokho.
Abantu njengoba nje behlezi lapha balande imisebenzi kodwa banemigeni ekhaya abayishiyileyo okwenza ukuthi bayafisa nabo ukuhamba besiyabona abathandekayo babo. Okunye futhi ukuvuleka kwamabhoda kwenza ukuthi i-trade nokumuva kwamagoods nama-services kube lula, kwenzeke kalula.
Isikhulume senkosi yakwaMthwakazi ubulelani lobhengula Khumalo umnumzana Bonman Khumalo uthi kuzasiza kakhulu ngoba abaningi amapasipoti asephelelwe isikhathi abasakwazi ukuthi benzeni. Ufuna njalo uhulumende weZimbabwe lo weSouth Africa bengalokothi ukekela usenzakala ingxabangxoza yesiminye eminye ebonakala enyakenye ekuqaleni komnyaka.
Awungeke ukuthi uvule ibhoda uhlangothi olulodwa ngale kungavulwanga, akwenzeki. Kufanele loba kanjani bakhulumisane bavumelane ukuthi kwenziwa njani. Isiminyeminyele siyane sika-December, hayi afanelanga uphinde kwenzeke lokhuyana. Uma kungenzeka uhulumende bobabili sizabafaka icala lokuthi abanaki impilo zabantu ngoba kufa abantu laphaya baya-expose abantu ku-corona okungalunganga.
Ukuvulwa kwemingcele lokhu bekuthinta kuphela abantukazana labaphila ngokuthenga impahla kwele South Africa besiyathengisa eZimbabwe. Abathwala impahla eziqakathekileyo ugoqela labomalayitsha abasebenzisa amaroli amakhulu ndawonye labeZimbabwe abafuna ukuzibuyelela ekhaya bebelokhu bevunyelwa ukuphuma elizweni. Abahamba ngendiza mtshina labo bebelokhu bevunyelwa ukuphuma bengena kwele South Africa. Bele studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Kukhangelwe ukuba abatshutshisi abakubandla lamademokrasi bazaqhubekela phambili besethula ubufakazi abafisa ukuba busetshenziswe ngamalunga edale lesenethi ekujeziseni uTrump. Abatshutshisi laba bazagqiba ukwenza lokhu namuhla kube sekungena amagqwetha kaTrump kusasa alokhu esithi ukutholiswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Omunye wabatshutshisi urepresentative Jamie Raskin utshele idale lesenethi izolo kusihlwa ukuba uTrump kumele atholakale elecala.
He violated his oath of office to preserve, protect and defend the Constitution, the government and the people of the United States.
Wephula isifungo sokulandela ukulondoloza lokuvikela isisekelo sombuso welizwe. Watshetshezela abalandeli bakhe ukuba bangene eCongress ukwenzela ukuthi kuvinjwe impumela yokhetho.
Targeting us at the Capitol through media reports, law enforcement reports and even arrests.
Ngomunye njalo umtshutshisi uRepresentative John Guse uthe kusobala ukuba uTrump wayefuna ukuhlala ngenkani esikhundleni sikamongameli.
He wanted to stop the transfer of power so that he could retain power even though he had lost the election. And when the violence erupted,
wayefuna ukumisa ukubalwa kwamavoti ngoba wayefuna ukuhlala esikhundleni. Wathi sokuqhamuke udlakela eCongress kazange enze lutho ngalokho. Kumele atholakale elecala.
Baveze konke lokhu ngokutshengisa imifanekiso lamavideos kaTrump ukuxokozela okwadalwa ngabalandeli bakhe lokwethulwa ngamapholisa njalo lomsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence lamalunga e-House of Representatives lawe-Senate bebanika mhla ka-6 kuzibandlela. Umnumzana Busani Mbuso Mtini olandela ukwenzakala kwale Melika uthi abatshutshisi baveze lokhu besenzela ukuba amalunga edale le-Senate akhumbule okwenziwa ngabalandeli bakaTrump.
Ama-Democrats bazama sibili ukuthi bebakhumbuze okwenzakalayo njalo bazama ukuthi bebakhumbuze ukuthi uTrump enyelwa ukuthi apanishwe ngalokhu akwenzileyo kuzahlupha phambilini ngoba kuzawenza ukuthi amanye ama-president phambilini eyenza okwenziwa ngu-Trump ukuthi be-incite i-violence.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala kwale Melika uthi kungaba nzima ukuba amalunga ebandla lama-Republicans besekele okwethulwe ngabatshutshisi.
Ama-Democrats kabasoze bekwanise ukuba lamavoti angu-60. Nxa bezathola abantu abazabavota labo from i-Republican Party bazabathatha kumbe babe bani.
Lokhu kusekelwa umnumzana Rafael Mthombeni laye ohlala kwele Melika.
Nxa ungakhangela umfanekiso lwana olethwe ngama-managers laphana uqonde ukuvusa kube kutsha engxenye abanye abantu khona belizweni bazengazange bakubone khona kuyapha. Yikho ke kuza kwenza ukuthi zindaba zabo nxa bengalaleli ngoba kufanele ukuthi bakubone ukuthi kubonakala laphana ukuthi bahlaseli Capitol Hill liyana ngabe wakhethe enye indawo
amagqwetha akaTrump akhangelwe ukuba azangena edaleni lesenate kusasa ethule abacabanga ukuba kunganqunda okuvezwe ngabajujisi kukhangelwe ukuba amagqwetha la azokwethula abakufisayo okwamahola alijumi lasithupha impumela yokuthoniswa kwamacala aphansi kwalokhu okubizwa ngokuthi i-impeachment ngesilungu ilakho ukwethulwa ngempela viki ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukiph Stube
silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngochris gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni.